So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 24 kuNcwabakazi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Laba bantu sebe waste ukwedlula labo aba esathatha kibo uzibuze. So akula yenye into esingayenza ngaphandle kokuthi silwe ngoba bazabe lokhu besidobha 1111 kodwa abayeke bekwanisa ukusidobha siyimillion.
Bakhala ngokuncipha kombuso kaZulu eZimbabwe.
Akula malungelo abantu aphanjaniswayo lapha kulondolozwa ukuthula kwelizwe
kodwa abakuzana uPF bathi akumangalisi okwenzakala elizweni. Izakhamizi eGwanda North zithi zibhekane lendlala esabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bakhala ngokuncipha kombuso kaZulu kweZimbabwe. Bathi ukuvalelwa kwabanye babo eRemand Prison kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngwentando kayiphikiswa. Umnumzana Basho Raphael Sibanda wayemele iCountry Park edale lePhalamende ekubandla leCitizens Coalition for Change uthi akulunganga ukwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe.
Zakala lapha sontentsha uhulumende kaSmith wayesenza okunjalo ehlukumeza abantu abamnyama. Engakutsho ukuthi laba bantu sebe waste ukwedlula labo aba esathatha kibo uzibuze. So akula yenye into esingayenza ngaphandle kokuthi silwe ngoba bazabe lokhu besidobha 1111 kodwa abayeke bekwanisa ukusidobha siyimillion. So yikho engakutsho ukuthi bengaye bedobha abalutshwana bethu. But siyafika isikhathi sokuthi sadisidobheni siyi-1 million sisestreetini.
Usibanda uthi ukubotshwa kwabanye bakhe kunciphisa ukuba eZimbabwe libe lombuso kaZulu.
Bavala ngesilungu esikuthi i-civic space, bavala uhulumende kaZulu, bavala yonke into. Wakwakubona ngaphi ngaphandle kweZimbabwe kuphela ukuthi i-ruling party bandlela ibusayo liyathatha wonke umuntu ongakhathalekile ukuthi ubebandlela iphikisayo bebahambise isikolo sabo kuthiwa ngese-ideology. Into yonke enganayelangqondo siyibonela kwelakithi. Yikho ye mna ngikhuluma ngokuthi uthi hhayi sesifika isikhathi sokuthi sithi sibopheningi siyi-1 million. Nasesithe sama sonke sama sathi sesibhekana lana kula nto abangayenza ngoba lawo bayakwazi kakhulukazi ukuthi kuthatha uzibuse ngo-1980 abantu bazinikela behlula abantu ababele mpopo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ubhala jikelele we-Freedom Alliance. Uncube uthi uMnangagwa usezigcobe ngodaka.
Kuzomninda ke ngepende engcolileyo uMnangagwa avele elayo eyokuthi ngumuntu ofana lomgabe kumbe owedlula umgabe nxa ukukhangela ngoba abantu babelethemba kakhulu kuye abanye bebegijima layo. Kodwa ke uyazitshengisa ukuthi hayi yena umbala wakho uyiwona lowo oyophulilungelo loluntu ungumuntu okutshela lokhu kodwa enze lokhuyana. Ukwabasha ke futhi kutsho ukuthi impilo zabo asoze zafa zalunga nxa ukhangela ukuthi okwenzakalayo kuyini. Ngoba ukwephula ilungelo loluntu lokhu kulomthelela ukuthi ubudlelwano lamanye amazwe abusekho kuyalimaza futhi ilizwe kulezi ezomnotho. So ke kukonke nje kubuthene kuyabonisa ukuthi ilizwe lisesekhatshana kakhulu ilizwe lakithi ngokuphucuka.
Kodwa umnumzana Kudakwashe Musanka owebandla leZANU-PF uyakuphika lokhu.
Yebo nje siyakwazi ukubana kule ngxenye yabantu ababotshwayo lapha bebotshwa kulobugilikici ababe zama ukubuqoqa. Injongo yabo yayingeyokuphambanisa i-summit ye-SADC njengelizwe elilomthetho. Umuntu ungabona ukuthi wephule umthetho kufuze ebotshwe. Abantu laba baphambanisa ufuna ukuthi bezame ukwenza amatobhe abo endaweni engasiyo. Ngesikhathi lapha sithina sithi njengelizwe kumele siyamukele amanye amazwe, senze into ehlelekile ecacileyo. Abanye babhizi bathatha izimali ezivela kwamanye amazwe ukubana bephambanise ukuthula. Bengabothwa ke labo bantu, asihambi sibanga umsindo okuthiwe ilakusasa eleZimbabwe limi njani njengoba amalungelo abantu ebhanjaniswa. Hatshi, akula malungelo abantu aphanjaniswayo. Lapha kulondolozwa ukuthula kwelizwe.
Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abedlula ikhulu lamajumi ayisithupha ababotshwa kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit waqhutshwa eHarare ngeviki ephelileyo bavalelwe e-Durban Prison. Babhekane lamacala okwephula iziqondiso zomthetho wesatshwa ngoZulu we-Criminal Law Codification and Reform Act. Silokhu sikudaba olufanayo, isizalwane sakwele-Czech Republic umnumzana Lukas Slavik obesetheswa icala lokwethula amanga njalo okhululwe izolo ngumantshi usesuswe ngenkani kweleZimbabwe lohlangothi olubona ngokuthelekelelwa kwelizwe ole-Immigration Services. Amapolisa abopha uSlavik esithi wethula umbiko othi akulamanzi lokunye kweleZimbabwe. Weliphika icala leli.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Weze mapandleni, izakhamizi zeDambashoko sezilala emithonjeni ukuze zithole amanzi aseludubo esigabeni seGwanda North. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu ebhekane lendlala esabekayo. Ubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi zeDambashoko zithwele amagabha avuzayo ngenxa yendlala lokuzilela kwamanzi. Unkosikazi Ntombi Zabo Sibanda udokolo nyaka kakazi wakubona selokhu wazalwayo.
Asila khona ipulani esingabalayo okwamanzi vele sesithwele nzima. Akula lapho esingaya khona ngoba amadamu kuchile konke uludaka. Akula lalutho esiluzuzayo, akula lutho esiluphiwayo.
Ugogo uPhethi Mlotshwa uthi ukuzwelakala kwamanzi lokhu sekuphazamisa impila kahle yakhe.
Njengami ngiyabona ngilenyanga yonke angikwazi ukugeza. Lizwa njani nxa kunjalo? Kanti siyacela igovernment isincede bakithi ngoba sivele sithembe yona igovernment. Mina ngokwami angikwanisi kuthwala. Sokulalwa khona le manzini abantu bahamba bayelala ngo-9 kuyathonta. Bahambilele kuseni babo bengalaluphi. Angisakwanisi ukuhamba. Nge-82 years.
Umnumzana Nehemia Siziba uthi iningi labantu emakhaya lihlaselwe yindlala ngoba kulabanye abangatholi uncedo lokudla.
Abahola ukudla kutshengisa i-Wheat Division lalaba abasebenza emgwaqweni kodwa laba abakaholi. Okuningi ndlala kuphela.
Unkosikazi Nelimoyo uthi sokunzima ukuziphilisa ngezifuyo ngoba lazo zicuba.
Indlala le iyahlukuluza kakhulu abantu, ihlukuluza izinyamazana zethu, especially livestock. Oyikho osokusiwisile ukuthi sibe ngabantu abalizinto zabo zo ezibasizayo. Kulabanye abagulayo abaphila ngamaphilisi baye befuna ukudla okweneleyo. Engunanzelelayo ukuthi nje lo nyaka ingxabanye bazabanjwa ikhwashi ngoba ukudla okweneleyo akutholakali.
Umnumzana Christopher Mkuni uthi sebephatheke kunhlelo zentuthuko esigabeni lapho bathenziswe ukuthi bazaholiswa ukudla ngemva kokusebenza.
Kunzima lapho ezifuyweni nasebantwini, amanzi awasekho and akula misebenzi emakhaya lapho ukuthi singathi siphephela ngaphi. Silungisa le migwaqo, sihamba sivala indonga emakhaya. Lazo ezinye kuthiwa zinhlelo ezasincedisa kokunye kodwa sikalutholi uncedo lwangkhona.
Ukansila kawa-2 eGwanda North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi sesiside isikhathi abantu bengatholi ukudla okuvela kuhulumende.
Abantu yebo bake bahola ku-social welfare kodwa bagcine ukuhola ngo-April. Sikhuluma kunje kathi esingu-Oga. Kunzima sondlala isemakhaya. Ungakuthuthe nje uthole i-10 kg banakwazi ukuthi lizayiqamulelana imizi emibili emithathu. Sokudliwa kanye ngela. Izifuyo ngikhuluma ziyacuba kunje. Akula yona isayini yotshani. Inkomo ziyabanjelwa emadamu sokuhlinzwa almost daily.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uZulu ngesikhathi sendlala iWorld Food Program iduZulu eZimbabwe ofika phose izigidi ezilitshumi ubhekane lendlala eyesabekayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseDambashoko eGwanda North ngu-Albert Ncube.
Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Amapolisa ensitha akwele Melika FBI angene ngenkani emzini womsakazi umnumzana Dimitri Simas eVirginia okuthiwa udlelana lele Russia ekuphazamiseni ukhetho lukamongameli lweMelika oluza kuqhutshwa ngolwezi lonyaka. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uhlangothi lweMelika olubona ngokudlelana namanye amazwe lukhulumisana leziphathamandla zebutho kweleNigeria ngokusetshenziswa kwe-artificial intelligence kwezomvikela. Okwamanje sike sizwe ukuthi usithandekile Mhlanga weStudio 7 usiphatheleni.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Khalazani Ndlovu kaWard 10 wobulawayo eNtumbane ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kule Councili. Sicubungula ukusilela kwamanzi lokucitshwa mahlayana kwamandla amagesi lokuthi kuthinta njani abesifazana lamantombazana.
Ukucitshwa kwamagesi okwenzakalayo phakathi kwelizwe nokuswelakala kwamanzi kusuka kube ngama-challenge kakhulu kubomama, especially kubomama amanzi kusanitization, ukugeza, ukugezisa ama-vegetables emfikeni, ngoba mina ngizananzelela ukuthi insika kithi lezi-informal retail stores itshwaphambi phambi kwezindlu zethu, angithi yiyo indlela eZimbabwe siyireyiza ngayo i-economy kumbe emarket etown. Abanye bereyiza beprefer lapho abathola khona imali. So esikhathini esiningi ngakusele beprefer ukuthi ngakuyangena efrijini, for example amatamatisi, but because amagesi ahlala eqinile kwenzakala kakhulu bomama ngoba yibo abatholakala kakhulu kulezo zindawo zokuthengisa emfikeni. Amanzi njengawo ayi-challenge engizwayo, angafika athola i-advantage mhlawumbe babhode batshontshe amamitha lana. Nxa betshontshe amamitha lana umuntu oba most affected afikiyo i-120-hour shedding ekhona koBulawayo ngoba vele kungena amanzi. Umuntu oba affected kakhulu ngemitha liyana etshontshiweyo ngumama. Again, indaba yamanzi ihlukuluza kakhulu abantwana abangamantombazana amayethi ngiyakhangela abasakhulayo bagcina befunda imikhuba engekhulu kwabanye abantwana ngathi peer pressure nalapho abarejista khona amanzi izululeko ezinzi. Ngisayi ukuthi bawawokha maybe i-distance yokuyalanda lawo manzi. Upon going there, baya bebe-abuse or maybe behamba bekhonjiswa mhlawumbe lesikhathi singakafiki umntwana afundele khonapho ukuthi kumele umuntu uyakhonjiswa mbe uyakhomba. Baba-exposed because esikhathini esiningi ilizwe linzima phila i-economy. Umama sitshona sithanda sidinga ukuthi ntambama kudliweni then umntwana oyinkazana because of our patriarchy system umntwana oyinkazana sekumele akhangele imsebenzi yasendlini athithi mayedinga amanzi abuye ekline athi ugcina esiba kumandela then imikhuba le ibe lula ukuthi ayithathe ayifundakwane isiphenduka-ke isilumatha iphambanisa the society. Also umntwana ugcina ekhathala ezifundeni zakhe agcine esesiba phansi unambe lokuthi phela esikhathini esinengenziwa ngabantwana abangamankazana esibagquma ukuthi bebe ngomama omama imbokodo zafaka ngalolu dubo lethi lalo lamanzi udubo lamagesi lethinga inkuni especially lapha kuwatheni le ndawo ngapha e-Richmond ezporweni la and khonapho balula futhi ukuthi badlwengule kuba babobaba kumbe ngithi ngabafana baye bezihambela besenza kwatheva nxa beshaya nabantwana abangamantombazana beqabula inkuni kuba lula ukuthi omama bahlukumele bahlukumezeka physically, psychologically, emotional and mentally kwazi umuntu uzabuya nje alambe lawo ngapho ayithi khandela nethi ngigcina lisuka phansi lichitha ngokuthi ngigcina ngichitha nabantwana bezelini.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Khalazani Ndlovu okaWard 10 eNtumbane koBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga othi nginikele lethuba uNtukameli Nkomo ukuthi asethulele uhlelo liphuma lendaba lijona lendaba.
Langala phuma lendaba. Langala phuma lendaba lashona lendaba. Langala phuma lendaba. Langala phuma lendaba lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Liviki sisecholocho esigabeni sethuthukani kuward 3 lapho okulezinye izakhamizi ezikhala ngokuthi seziphelelwe izifuyo ngenxa yenyamazana zasendle ezifana lezilwane. Izakhamizi lezi zisola omunye umlungu olendawo elondoloza obhejane zisithi nguye isisusa salolu dubo okuyinto ayilandulayo. Sixoxa lesakhamuzi esingathandanga ukubethwa ngegama. Kwenzakalani mnumzana?
Inyamazana ziyasihlupha kakhulu, kodwa ke kudala siphila kuleyo ndawo. Ngingaka mina sikhule kukhona kodwa kungahlukumezi njengoba kumanje kunohlelo olukhona lokufaka ucingo kufuya kobhejane. Manje sibona ngathi sokulomthelela lo ukuthi kuvulele inyamazana zize ebantwini, khona sizovuma masinyane into eyenziwayo. So ziyasihlupha kakhulu inyamazana ezikhona, zindlovu, amabhobesi, nezingwe nempisi.
Monakalo bani kahle kahle odalwa zinyamazana lezi?
Umonakalo khona ulezi amabhobesi nempisi. Noma ngeke ngikwazi ukubala mpela, kodwa hayi, idonki zethu nemfuyo zethu ziyaphela, zidliwe emini, ungazureport it, there's no compensation. Abantu abaqhatshiweyo abagade ucingo lolu osabalo iphisi labayinikezwa esebelufake khona, sinokwethuka ngoba emavikini amathathu adlulileyo badubule izinto ezingu-6 ngaphandle kwefence egangeni, just because izinja lezi zaziphusha indlovu ukuthi zibuyele phakathi egemu. Bona badibana nezinja babulala, but ezifuweni zethu hayi, izifuyo ziyadliwa mpela. Iy'donki khona ziyaphela, isifuyo sakho salala phandle, uyathandaza ebusuku ukuthi siyavuka sikhona la. When it comes to ama-elephant, zimosha zimasilimile, siyala singalalutho, sibulala indlala.
Abantu elithi yibo abavumelana lomsolwa bamupha umhlabathi ngobani?
Abantu singasho ukuthi bayenza ama-agreement, kunzima ukuthi sibathole. Ilaswa uhlelo lwakhona lusisinda ngoba onguye ofuna ilokhuzeni iganga leli ubizwa kuthiwa ngubutcher. Uyaziwa vele sikhule sinaye, kodwa asebenza e-park iwange national park. Manje usezenzele kwakhe, seqala ukufuna ukuplanta ezakhe inyamazana, but manje yena ufuna umganga oza ngapha ebantwini. So lo muntu uhamba ngamavillage ekhulume labantu abaphethe ufana labo ozebhuko council omlisa, ngakhuluma lalabo abantu evumelane labo kuye sekuride. Ababhekele le nyamazana bona iphaki asikwazi ukubathola, and futhi vele asinankinga nabo lawo, kodwa inkinga ekhona ukuthi abamenteni ucingo. Yiko kudala ukuthi inyamazana bezivumele zize kithi. Sizama ukulwisana lale nto efana lale ngoba sibhekelele ukuthi ukuhamba kwesikhathi sizocotshwa endaweni leyo. Okwesibili, sizotshela ukuthi kwezindawo lapho asebefake khona kuthiwa abantu babangumsindo wamaradio, and then izinja azifuneki. Wena umuntu awufuneki ukuthi uyoloku uba umsindo eceni kwefensi. So yabona into esifana lalezo, yizo ezisihlukumezayo.
Abanye sizwe bekhuluma ngokuya enkantolo, selihambile yini?
Enkantolo asikafiki kahle kahle, indlela yethu ibheke khona lapho. Started for our rural headmans, sibabhalele bonke kuward 3 sibacela ngomhlangano ukuthi besilinde. Basiziba abasiphendulanga, thina sizwe ukuthi hayi, they're going to the next step, they're doing like this. Then sabhala futhi elandelayo, sibacela futhi ngezinye indlela, futhi basiziba abasiphendulanga. So we move on to Cholocho, sibhalela ubani? Campfire management. Campfire management mangaphazamisanga kukhansili khona ngale Cholocho, bathi ngu-CEO. So namanje we haven't get back the response ukuthi bathini, ngoba lapho bese siphezu kwama-village headmans ukuthi ngoba sebabona basiziba, sathi siyaphezulu ke eCholocho, sabhala le ncwadi ipetition. Ipetition sesibhalile amagama ethu sabasendela eCholocho. It's going to a month now, asikatholi impendulo. So yinto esilindileyo ukuthi siye khona enkantolo.
Hayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo mnumzana siyabonga.
Yeah, hayi nathi siyabonga siyabonga usizo le.
iStudio 7 ixhumane njalo lomlungu osolwa izakhamizi lezi umnumzana Mark Butcher. Uthi akusilo qiniso ukuba inhlelo zakhe yizo eziletha inyamazana kulumango. Wathi njalo akwenzayo ikulondoloza imvelo lezinye inyamazana zasendle, kanti njalo uyazenqabela ukufika ebantwini. UButcher uthi inhlelo zakhe ziphathisa isigaba secholosho kakhulu ngoba uqhathe abantu abangamachumi ayisithupha. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olwezimpacts umnumzana Dinashe Farao uthe basaphenya. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Yimi uNtungamile Nkomo.
Yes, kakhulu ke uNtungamile Nkomo ungadinwa kusasa sike sizwe ke imbono kahulumende weMelika.
Ele Melika selifakele isitheso amankampani ayisithupha lomuntu oyedwa njalo lamisa izikepe ezintathu eziphathisa ibutho le-Houthis ngokungekho emthethweni ezisebenza losekela ibutho lase-Iran ele Islamic Revolutionary Guard Corps ngemali uSaidi al-Jamal. Ele Melika lijezise njalo inkampani eyodwa njalo lamisa izikepe ezine ezisetshenziswa isiphathamandla seHezbollah uMuhammad Qasim al-Bazal kanye lokuthwala igasi yale-Iran ebiza izigidi lezigidi zamadola. Kusukisela ngesikhathi ibutho le-Houthis liqala ukuhlasela izikepe eziselwandle lwe-Red Sea ngomnyaka edluleyo, ele Melika selijezise amankampani izikepe labantu abambalwa abasebenza lo al-Jamal. U-al-Jamal usebenzisa amankampani ezikepe izikepe labanye ukuthengisa impahla evela e-Iran egoqela amafutha lokunye ngenhloso yokubuthanisa imali yokuphathisa ibutho le-Houthis lelase-Iran ele-Islamic Revolutionary Guard Corps. Imali evela kulezinhlelo isetshenziswa ukuphathisa ibutho leli kuhlasela uZulu osekubangele ukungahlaliseki. Osaphethe isihlalo somsekeli womphathintambo ogatsha lokulwisana lokuhlasela okudlulisa amalawulo yi-terrorism umnumzana Bradley Smith uthi baqhubekela phambili bezimnikele ekumiseni ukutholakala kwemali yokuqhuba imisebenzi le. Uthi bonke abasekela ngemali amabutho la kumele bajeziswe. Ngenxa yezijeziso lezimpahla lamankampani abantu laba kumele kumiswe ukusebenza njalo kumangalelo kuhlangothi lwezemali olwe-Office of Foreign Assets Control kumbe OFAC. Phezu kwalokho laba bantu kanye lamankampani abo abasoze benelise ukuthumela imali lokunye. Sizaqhubekela phambili sisebenzisa konke esingakusebenzisa ukumisa ukuthola imali kwebutho le-Houthis ukuze simise ukuhlasela kwalo, kutsho umsekelo wesikhulumeli sogatsha lobudlelwane lamanye amazwe uVedant Patel.
Le imibono kahulumende weMelika. Sizizwe kwamanje abalaleli bethu besithulela abasidumezela khona kuWhatsApp.
Studio 707 ugatsheni lokhuluma ngosiyami ngalanga seGoli. Ngike ngibuse lombono ngosiyami beliqembu libusa eselibambe selicapture the Zimbabwe ukuthi ngoba nje nithanda icleanness lithi abantu abakhepha ama-toilet emakhaya wazikwazi ukuthi bazikhulule khona ama-toilet ngoba ayagcwala. Bekungani nkosiyami ugovernment abe nemoto ngoba ama-toilet masegcwelele kumele ukuthi kwenziwe njani? Kumele ukuthi kube futhi ugejenye i-toilet futhi shouthi nje umuzi wonke uzabala ama-toilet awu-5 umuzi wodwa ngoba ama-toilet amaningi avaliwe. Ugovernment akayeke ukutshontsha imali ebantwini esehlela kwenzela abantu into elula nje, into nje yaziyo ukuthi abantu baphumaphathe namalevu bezokwazi ukuthi nje umuzi nomuzi ukhokhe nje ngonyaka endaweni kabani, endaweni okhokho bethu. Kumele ukuthi sikhokhe imizi yethu, thathe le mali athi nge-development ahambe oyidla le. Siyacela please
Studio 7 linjani basakazi bethu. Hayi siyabonga ukuthi sihlala lesikhiphela indaba zinjengoba zinjalo kalichilo lutho. Kodwa thina lathi abalaleli silokukhutha into eziningi. Siyabe sikhuluma ngezanu ukuthi dlelana labo Russia, izanu dlelana labo Russia, ithi zanu ayikazi yadlelana le Russia. Izanu idlelana le America, le Britain, le Israel. Ngale nxa umbona umnangagwa ukuthi useRussia uyabe vele Britain le America. Ethunyiwe ukuthi azisondeze kuPutin. UPutin angayekela unanzelela. Bazamtshaya, iAmerika izamtshaya. Kusetshenziswa bona labo umnangagwa ukuthi besondele duze kwakhe. Bakwenza kuKadhafi esithi sihlanganiseni iAfrika ibe United States of Africa. Lo wabhubhayo lo umgabe waso.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo abaculi bethu kuliviki sihamba lomculi wamapiano osacathulayo uYolanda Chiwenga, yena ozibiza ngegama lokuthi Yoli emculweni. UYoli udabuka kozimnyama kuthiwa ucula ekweleBotswana. Lapho kuphethe isingi yakhe yakuqala ngqo elesihloko esithi Amalevele. Nangexoxa lontukameli Gomo weStudio 7.
Malume sase, ngifamba na DJ PS na Yoli. Let's go, Yoli. Yoli.
DJ PS,
nipuma, uje ngale mpilo. Nipuma, uje. Nipuma, uje ngale mpilo.
Ngizwa eblandra kwezimnyama kumqegula esigabeni sesikhulu. Le yingoma yami yokuqala kodwa ngisathembisa kakhulu ukuthi ngisazoqhubeka kwezomculo. Anginakuma ngale yingoma eyodwa.
Ngiphuma kuthe ngale mpilo. Ngiphuma
ukuxhumana nawe bakuthola njani?
Okwamanje ngiseBotswana ngokuziphilisa kodwa ke ngiyatholakala engxenyeni zokuxhumana +26771284905. Inombolo yami ongangithola kiyo noma kuWhatsapp ikhona yengiyisebenzisayo.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ngiyabonga ukungilalela abalandeli, ngicela liqhubeke lingiyeseka ukuze ngikwazi ukuthi ngikhuphuke kwezomculo.
Yasa tena, Yasa tena,
ake wala mhlasima lapha kuhlelo lethu olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo okips tube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.